Ya ngokubona kwami i-load shedding izohlala ikhona ngoba ngiwinda phela angithi amagesi sisebenzisa amaningi kule njayelo ngoba kuyaba abantu sebelayita amagiza sebefake into eziningi ezidla umlilo wamagesi. So kutho ukuthi very even if sesibhadile amboni ukuthi sikuzaba sustainable ngoba siyabe silokhu sifuna amagesi amaningi le mali yakhona ayikho.
Kuyini kahle kahle okungenziwa ukuthi udubo lolu lungaqhubeki lusiya phambili?
Ngabona i-problem ehlukayo ukuthi ugovernment waqalisa kudala ukuthi elungisise udubo lo. Ngabe by now sesilamanye ama-generators amagesi amaningi ayingezelela ama-megawatts aproduceayo ekarini. But kathesi iphesizulu okukhulunywa usakhumbula ukuthi bakubabale batoka goji enzwa ama-surveys kwalungiswa kwenziwa ngathi sokuqaliswa. Kodwa lapho ukufadalana njengasaphumelelanga. As long as singalungisanga amagesi amaningi, singajeneratanga amaningi, singakhanga lutho, kuzabe kulokuhlupha ngoba okusincedayo kathi sikuthi umkhonomo uphansi. Ngabe kuthiwa amanda, ama-industry wonke ayasebenzi, ngabe sihlala vele singela mlilo wanele.
Lona ludubo bani oluwandise ukubhekwa ilabo abalamankampani amakhulu ngesikhathi lesi okuyaba kungela gates khona ngesikhathi se-load shedding?
Angithi yabona kungaba le-load shedding abantu bayabebuyile emsebenzini and bengabuya emsebenzini kungela magesi ukuthi ukuthi bazitshona bengasebenzanga. Ukuthi babuyele ekhaya akuyeli, as long as betshone besemsebenzini kubala ukuthi hayi ithikithi liyahamba, kuthi ukuthi iy'ndleko zekampani ziyabe sezikhula kuthi production kumbe lokho kuphuma kulungiswa ekampanini kungela lutho. So kutho ukuthi amakampani amaningi bayabe sebebhadala izisebenzi lezi ezivithwane ezikhona. So ikampani izaholisa izisebenzi ezingasebenzanga. Lokhu kwenza kube lendleko eziningi kuma-companies and kuyabisela emuva intuthuko ye-government kumbe ngoba i-government leyo bengasethola ama-taxes. So i-load shedding yasonto encane ingabulala umkhonomo omkhulu kakhulu Sterick.
Isikweletu esisizwayo esibolekwe nguhulumende ukuthi abhadale i-Eskom ese-$120 million, ubona ungani sizaphathisa na ukuthi kungabi lo dubo lokusilela kwamagetsi?
Uyabona ukuthi okuhluphayo yilokho ukuthi ngesikhiwa kuthiwa Europe people to pay data. Ungakweredi isikweredi siyabhadala esinye isikweredi udinge izikweredi ezinye futhi. Uyawuphe ngokutransfera nje isikweredi siyafake kwenye indawo siyabe singaphelanga. Ngoba kathesi kathesi siyabe singasela mali yokubhadala ngoba sibhadale isikweredi sezabhadala amagesi sawasebenzisayo. Kanti lawa-ke esifuna ukuwasebenzisa abe engakabhadalwa. So siyabe sesibhadala isikweredi sibe sesibhadala lamagesi esiwasebenzisayo. Isikweredi siyabe sisikreyithe esitsha. So amboni kusolve kulungisa anything kuyabe ungasolve lutho ngoba ugovernment yena fanele ibone ukuthi kuyazilungiselela ama-gates awakhe akwani, then sibhadale imali encane singasale siloku sidinga imali sithathe imali elutshwane ekhona elizweni sihambisa phandle kwelizwe ngoba imali vela yisiyeko phakathi kwelizwe.